besingakhangelelanga njengabantu bezimbabwe ukuthi umuntu ocathe njengominista olesikhundla esiphakemeyo kanjeyana engaletha amazwi aluhlazo kangaka phakathi kwabantu. Kuliqiniso lokuthi umkhuhlane uhlasele, kodwa-ke asikukholwa thina ukuthi kambe nxa uminista ezaphuma afakaze ukuthi umlimi uyajezisa. Ngezinye indlela uminista usitshela ukuthi ama-disasters wonke ayenzakala emhlabeni uNkulunkulu uyabe ejezisa bani. EZimbabwe kathi sibe le-drought, kambe uminista utsho ukuthi umlimi ujezisa iZimbabwe ukuthi yenzeni. Ngengqondo kaminista sibe lama-disasters eChimanimani lapho kufe khona abantu kulomnyaka ophelileyo, kulamanzi akhukhula abantu. Kambe uminista utsho ukuthi disaster enjalo umlimi ujezisa iZimbabwe ukuthi yenzeni. Kungumnyama omkhulu ukuthi silabantu abanjengominista uMchinguri abale ngqondo enjengaleyo, ngoba nxa sesinanzelela sibili kufanele abantu babambane bancedisane ukuthi lomkhuhlane siwuqede, njalo sibe lemizamo yokuzwelana lokuncedisana. Kodwa nxa esekhuluma ngale ndlela uyatshengisa ukuthi iZimbabwe yona kutsho ukuthi nxa abanye bawelwa zingozi la iyathokoza, and uminista uzayenza abanye abantu bangakhulumi kuhle ngoba abanye abantu baze bathi bona ngezinye indlela kutsho ukuthi uminista nxa esithi yena i-disaster leyi eyenzakalayo yomkhuhlane we-corona yisijezo se-America ngenxa yama-sanctions, kutsho ukuthi phela le ngozi ezenzakala khona le eZimbabwe emishimamane yezamanzi utsho ukuthi umlimi wayejezisa yini umhlubulo nalana weZimbabwe ngokuthi kwangena igugu rawunde yini. Usesenza abantu babe lamazwi abuhlungu, usehlanyele singathi thina inzondano phakathi kwabantu, si-hatred. Ispeech sakhe i-hate speech leyana isincedisi, isenza njengabantu beZimbabwe sehlukane.
Umongameli Mnangagwa wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi usemise ingwendo zeziphathamandla zakhe zokuya emazweni ale coronavirus. Kodwa sibone ngempela viki lapha umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ubese Norway lapho osokufe khona abantu abathathu, namhlanje ukwele Germany lapho osokufe khona abantu abalitshumi lantathu. Ungathi lokhu kuveza ukuzimisela yini ngempela kuhulumende ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo ungene eZimbabwe?
Akuzwiseki ngoba thina besicabanga ukuthi nxa upresident ekhulumile ubesitsho ukuthi abantu bengaphuma elizweni besiya kulawo mazwe ayingozi, bangasuki ngale futhi emazweni ayingozi bebuya ngayo. So ngokwenza njalo sokusenza abantu sisole thina ukuthi kambe iZimbabwe iqinisile yini ngalokho ekukhuluma kumbe nje ikhuluma ukuthi ithabisa abantu.